So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngesonto 12 kuLwezi 2017 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, iyaqhubeka ingxoxo mpikiswano ngokuxotshwa kwayengumsekeli kamongameli umnumzana Emmerson Mnangagwa kanye labanye ababikwa bezathathelwa inyathelo elifanayo.
Ma-odds ya favoring us kukhanyani yithi ke sizanqoba ke njalo obunye bebesebenzisa i-army sobala ukuthi ke i-army yayithakazelile okwenzakeleyo kuxotshwa kamnangagwa layo-ke ngakhuthaza abantu bengangisithakele ukuthi bavotele ke amabandla aphikisayo.
Siza kuzwa ukuthi uhlelo lokubhalisela ukuvota luqhubeka njani eBinga.
Ababhalisayo badlula kodwa abezithupha basemuva. So sikhangela ukuthi abantu bonaba abazathatha izithupha kathesi sebevalelwe phandle ukuthi barejiste ukuvota. And lingakhangela isenti esisele seBinga town ukuthi umuntu agade ukusuka 200 kilometers asizabhalisa ukuvota kuzokhwaliseki.
Ziyalandela eziphathelane lamasiko abatsha kanye lezokholo. Zonke lezi ndaba lezinye lizazizwa kuwona lo msakazo. Kulandela ukuxotshwa kobe ngumsekeli kamongameli umnumzana Emmerson Mnangagwa ngeviki edluleyo kubandla leZANU-PF, iyaqhubeka ingxoxo mpikiswano ngalolu daba kuzizalwane zeZimbabwe, iningi lisithi alimzweli, abanye njalo besithi okwenzakala kubandla leZANU-PF akusoze kuncede uZulu yena obhekane lobunzima ngenxa yokubhidlika komnotho welizwe. Abanye njalo bazibuza ukuthi kozala nkomoni ngokhetho lokudinga umongameli ngomnyaka ozayo. Kumalanga adluleyo, iStudio 7 isakaze amazwi eziphathamandla zebandla leZANU-PF akhomba ukuthi umongameli Mugabe ulokhu elosekelo kubandla lakhe. Asizweni amazwi eziphathamandla zaleli bandla emathebeleleni North leSouth, eGwanda kanye lakobulawayo omnumzana Richard Moyo, Jones Nkomo, Saul Mahalima Ncube kanye lomnumzana Calistus Ndlovu onguye osungulayo.
Ngifuna ukubonga ukuthi ubaba angaze ngimbone zonde kanjani, kodwa lelo langa wazonda ubaba lami ngaze ngizwa senzondile. Ngifuna ukubonga ukuthi wanginika indlela, wathi laba abafuna ukuhamba lami kababuye kimi, laba abasebefuna ukwenza okwabo kabahambe. Lathi sithi khathesi kuprovinsi, laba abafuna ukuhamba lathi esihamba lobaba kababuye kimi esiyameni. Bangalaba abafuna ukuzela kwezabo indawo abahambe, ilisti ngizayiletha eyokuthi abantu abazihambele lapho abafuna khona. Nyabunga.
Siyathanda ukuhlonipha njengeMartin North ngendlela elaphathwa ngayo kobulawayo baba, ukuthi lithethiswe liyibukhokheli bethu lomama. Asivumelani lakho njengeprovinsi, and siyavuma baba. Siyalisupport 100% i-decision eliyithethe ngemande yokuxotsha umsekeli wenu obesephambanisa kuhulumende lephathini. Si-100% ngemva kwenu baba. Njalo iMartin North izolo sivumelene ukuthi nxa isikhundla leso sesibuyile asiye kumama u-first lady wamayi-Dr. Grace Mugabe. Njalo baba, hlala unguwe kuphela i-one center of power, kungiyela okunye. Ngiyabonga.
Abanye bamangaza ukuthi uma wathi lapho phakathi kwethu ubevele esebenzise khona ngale kwethu. Nakade usebenzela omnangako comrade, loba u-CIO loba u-CID loba ungaphi, phuma ungazodinga ukuthi sesikukothe. Lapho sibuyela sesitshela i-security ukuthi hhayi sifuna ukwenza lokhu, i-security ithi funa i-secula kulesekula ekhulu. So u-president njenge one center of power kunazimela lokhu, thina njengengata zakhe amaprovinsi. That's why we are here, that's why we've gathered here to endorse his decision. And masilandela i-protocol kuzanu-PF kuhumeni sithi
There is no one other than who had excellence. Grace, you don't deserve us. Mukari, as his senior, he will be. Oh, we recommend Ukutubaba, my excellence, the woman, 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 the
lo msekeli kamgcini sihlalo weMathebeleland South kubandla lezanu PF umnumzana Saul Mahalima Ncube sizwe njalo umgcini sihlalo wakobulawayo lomnye wakhe eMathebeleland North umnumzana Calistus Ndlovu lo mnumzana Saul Mahalima Ncube kanye lo wayengumlweli wempi enkululeko umnumzana Jones Nkomo weGwanda amazwi la aqoqoza intatheleni zindaba zeStudio 7. Kusenjalo umnumzana Edwin Ndlovu umsekeli wesikhulumi sebandla le-People's Democratic Party uthi ibandla lakhe lisola kakhulu indlela iziphathamandla zebandla leZANU-PF ezikhonza ngayo uMongameli Mugabe.
Singabantu abafuna ukuthi kuhlale kuwumgabe lemuli yakhe ababusayo. Bembona ukuthi uMgabe uselukuphele useliqhegu kasacabangi. Ngokunjalo bazabe sezizinto zabo bentshontsha bengabotshwa kungela muntu obasolayo ngabantu abafuna ukusebenzela imuli zabo ngobusela. Okwesibili nxa besithi kakungene lo mfazi kaMgabe-ke umama lana uyakhanya ukuthi asowumuntu besingathi uyaqhabangisisa nje usebenzisa-ke ingqondo zakhe njengabantu bonke. Bafuna-ke la ukuthi baye bemsebenzisa-ke lwana umama for selfish benefit bethola abakutholayo aso bantu abamthandayo yomgabe. Nangagwa-ke ebelabantu abaningi okudlula-ke yena uMgabe. Yikho ubona-ke benanzelele-ke ukuthi hhayi sekumele bamxoshe ngoba-ke efika-ke wayithi lapha-ke wasukunyelwa ngabantu wahlaba umkhosi bememeza bemthakazelela-ke uGrace uthe esukuma-ke bambhuwa. So khonokho kuba sisaphule kakhulu. Yikho-ke mina ngagulaba abantu abaningi bangathula bangakhulumi okwakathesi besesaba kodwa-ke nxa sokufika isikhathi sokhetho yile qiniso kabasoze bayivotele iZANU-PF. Lokhu abakwenzileyo sekuyikufa kwayo iZANU-PF. Sebetshengisele njalo abantu beZimbabwe ukuthi bona bakhangela bahlonipha umhlobo wodwa owabazezulu kuphela. So ke khonokho kuzondlisa abantu abaningi abeZimbabwe abangasibo mazezulu ngokunye okuzabadlisa.
Manje lina njengebandla eliphikisayo kanye le manyano leyi eyama-alliance eliyibumbayo liyibone ngani kukhona elingakwenza yini sikhangela njalo lokuthi abantu ababhalisela ukuvota abalutshwane
registe kwabantu luhlelo olusakhona kuzokufika kuJanuwari. Yikho sikhuthaza abantu beZimbabwe ukuthi kabarejiste ngobuningi babo kwenzela ukuthi-ke leli bandla-ke leZANU-PF ke lihluza abantu liphume. Okwesibili nxa sikhangela abantu beZimbabwe ukuhlupheka abayikho khona ibandla leZANU-PF abasalifuni. Laba kade beyilwa ama-overtelling kade belikhampenela umsangwa baphuma bekhuluma besithi bazasekela thina-ke abamabandla aphikisayo iZANU-PF asoze bayisekele. So ke sibone ngani ama-odds favoring us kukhangani yithi-ke sizanqoba-ke khangelele khonokho-ke osokwenzakele. Njalo obunye bebesebenzisa i-army sobala ukuthi-ke i-army yayithakazelele okwenzakele ixoxwa kaMnangagwa. Layo-ke ngakhuthaza abantu-ke ngansitha-ke ukuthi bavotele-ke amabandla
aphikisayo. Lo umnumzana Edwin Ndlovu isiphathamandla sebandla le-People's Democratic Party sixoxela ekobulawayo.
Asambeni madoda siyovota.
Uyakwazi na lapho kumele uyebhalisa ukuvota? Isigaba sesibili sohlelo lokubhalisa ukuthola ilungelo lokuvota ngomnyaka ozayo ka-2018 oluqhutshwa yi-Commission ebona ngezokhetho eYezek siqala mhla ka-29 Mfufu sisiyaphela ngolwezi 13, 2017. Obulawayo Bulawayo, South and Central, ePhelandaba Mpopoma, eMakhanjeni eMthumbane, eLobhengula laseLuvuzo. Harare Metropolitan, Harare Central, Harare East, Harare West, Harare North, Mount Pleasant, Sunningdale, Mabukuta Fara, Hatfield, Southerton, Highfield East, Kudiriro, Letibaraseko, Manicaland, Nyanga, North and South, Mtasa, South, North and Central, Lemtare North, Emashonaland Central, Shamva, North le South, Ekurube North, Emount Darwin East le South, Lerushinga, Emashonaland East, Uzumba Maramba, Maramba Pundu, Uzumba, Murewa North, West, Le South, Emarodera East, Le Central, Emotional and West, Eurungwe East, Makonde, Echinoi, Emakonde, Emangura, Kozimba, Zimba West, Kanyele North, Emashingo, Chivi Central, Enot, Nase South, Mashingo North, South, West, Le Central, Le Mashingo Ebe, Emachevelel and North, Elupane East, Echolocho, North, Le South, Lemkuzi, Emachevelel and South, Emachovo North, Kanyele South, Ebulilima East, Kanyele West, Enkabazwe, Emitland, Gokwe South, Le Central, Gokwe, Sasami, Berengwa, West, The South, North, the East. Izishabane Ngezi, Ganye, Izishabane Runde. Kodwa phela lawa ayisiwo wonke ama-centers elingabhalisa kiwo ukuvota lilakho ukuwathola kuwebhusayithi yethu ike Voice of America ethi www.voandebele.com.
Weziphathelane lemaphandleni lamhla sixoxa lomnumzana Dube Mkombwe umgcini sihlalo weBinga Rural District Council njalo elilunga leMDCT ngendlela uhlelo lokubhalisela ukuvota oluqhubeka ngayo esigabeni sakhe.
Ngendaba yevota education ukuthi bakhiphe intimidation ebantwini ngoba abantu ziya intimidated yendi se okufuneka izeki yona ikhiphe isiyo ebantwini abayi babamele bebhalise ukuvota. Ya eBinga abantu bayahlukuluzwa ngoba sikhangele kangaka ukuthi nje eBinga kathesi uhlelo lwankolo sewuladlula lwaphela mhla ka-2016 yenyanga edlulileyo kodwa ungakhangela abantu abamele abakaregister general abanika izitupha kumele bahambe phambili then laba abaregister ukuvota babuye emuva kodwa opposite ababhalisayo badlula kodwa abezitupha basemuva. So sikhangele ukuthi bonke abantu bonaba abazathatha izitupha kathesi sebevalelwe phandle ukuthi baregister ukuvota and lingakhangela isento esisele seBinga Town ukuthi umuntu akhathi ukusuka 200 kilometers esizabhalisa ukuvota kawusoze kukhwaliseke. And lingakhangela abantu kathesi bayahlukuluzwa sekune program efakwe izandu ukuthi bahambe belandelela ongamavota slipo bathatha ama-serial numbers ebantwini ukuthi lapho uzavota khona siza kubona ngenamba yakho leyo. So abantu asebemakhaya bayahlukuluzwa ngento enjengaleyo.
Manje liyenzani ngalolu daba?
No, into esiyenzayo njengeparty yebandla leFDC evuswa ngubaba uMorgan Tsvangirai sithi thina hayi sizahamba phambili sikankasa kuma-members ethu ukuthi kabahambe beyorejista ukuvota. Okunye lokho kwe-intimidation siza kubona sekudlulile ukubhalisa ukuvota yikho sizahamba sikhuluma labantu vethu ukuthi lokho kwama-serial number akuyindawo. Ngikhuluma kanje bengikhuluma lo-officer we-ZEC owesebhinga ukuthi manje indaba le sizayi-addressa njani kodwa sesayifake ebadala into bethu ama-parliamentary members ethu asebhinga labocholocholo labowange ukuthi bayifikise indaba leyo. Iviki ephelileyo sakhuluma nomama u-vice president uThokozani Gubhu doctor ukuthi bayifikise udaba lorend bakhuluma kabanzi ukuthi hhayi zindaba engathi bayayikhuluma phezulu ngayo kodwa sike sakhuluma labantu bezeke ebhinga ukuthi hhayi nxa abantu laba bezitupha bangabuya kuma-wardini bangadlula kumele lifake ndawoni abantu vele kuma-ward centers then i-district zec office kumele landelele kuma-ward centers beyozama ukubhalisa abantu kundawo yo kodwa singazi ukuthi kuzayenzakala ngoba bona yibo abakwaziyo abakwenzayo.
Lo ngumnumzana Dube Mkombo yomgcini sihlalo weBinga Rural District Council njalo elilunga le-MDCT sixoxelaye ekhona le eBinga. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zikaMike Hove weStudio 7 esethulela uhlelo oluphathelane labasakhulayo.
Ukudibana kuhlelo labasakhulayo ngingumike hobe lamhlanje kuhlelo ngixoxa lomnumzana Bhekumuzi Dean Bebe ongusakhulayo oke wafunda endaweni ezijiyeneyo ngase-Cyprus, Turkey, Norway njalo kwele South Africa. UBhekumuzi uke waba yi-junior town clerk for iBulawayo City Council ngomnyaka ka-2010 waze waqhubekela phambili wamele ilizwe lethu eJapan ngomnyaka ka-2013 uhlelo eliphathwe yilelo lizwe elingaphansi kwesihloko esithi International Youth Development Forum. Uhlelo uBhebhe uzabe esitshela ukuthi njengabontanga singayenzani ukuze sithuthukise impilo zethu. Dean, ngiyakwamukela kuhlelo. Unjani?
Ngiyaphila njani la right?
Hayi, ngiyaphila. Awungitshele ngamafisha ngawe.
Ngiyomuntu nje ethanda i-concept ye-community development. So, kahle kahle ekhona ngaba umuntu ngaqhosile kundaba yakhona ngisakhula especially ngingena ku junior council kwa mehlamo ukuthi ngikazi ukubona the world bigger picture and chronology ukuphilayo kwamanje since then I think mainly nje khona ukungena ku junior council actually was the starting point of each journey ukuthi ngoba umuntu engiyinde nje manje kathesi
lapho ubuyi junior town clerk gobulawayo uhlangene nezinto ezinjani
no I think kahle kahle ngafunda ukuthi community starts home okhonapha ngiwa owakhulela khona and I encountered problems ukuthi nami ngaqala ukubona nje ukuthi ngisakhula ukuthi kuyini nje okukhona kuma-communities asebulawayo kuyini that was lacking and for me ngesikhathi sokhona nje it was really basically even nakamanje nje samdana mosuhlale ngakhona is i-concept ye-education ebantwaneni and okunye engakubonayo sokuthi ukuthi a lot of abantwana namanje asinazo nje i-knowledge about community development.
Awungitshele mnumzana ukhona umehluko na nxa sesixoxisana lobunzima esibhekane lakho eZimbabwe njalo ubunzima obubhekene labanye abontanga abadabuka kwamanye amazwe lapho ubufunda khona.
Yeah, I think nje ngingasho indaba kahle kahle ngiyazi mina in my time in all those respective countries of the countries I did notice a big difference kona palanje for us and also the youth in Zimbabwe in regards to how they are so heavily involved or even the respective governments. It's like they're taking so many opportunities and investments and place them upon our youth. One thing that I like about most countries is they take care of their youth. They are programs in place. Ukuthi umuntu angaqeda isikole there are always chances for them to make a big difference.
Manje thina njengabasakhulayo eZimbabwe kumele siyenzeni ngalokho esilakho ukuze sithuthukise impilo zethu.
Ukukhulunywa inqondo, I think kahle kahle the first thing that we need to do in order for the youth to be more involved or in order for the youth to be more independent in a country such as Zimbabwe, it would need to start from phezulu. That's where we bring the concept of governance. I like the program that is initiated by the STEM program that puts science, subjects, and technology. But my critique of that program, which the government is constantly investing in sciences and technology. But what is the point of the government? But there is no open industry. Ngikunika imali uhambe esikole ube ngu-engineer uthi usuqedile khonaphana khonokho ubhadalele ukuthi ube yikho i-industry yakhona ukuthi la uthole umsebenzi akukho khona lokho.
Njengoba sibhekane lobunzima obunjalo njengabasakhulayo eZimbabwe ulasi isiluleko naso kunikeza abontanga ukuze bazithole belamandla okuqhubekela phambili.
The other side engabanika yona ukuthi i-situation i-issue that you're in, it's actually not a situation you should look at it as an obstacle. Because not good enough ever comes easy.
Hi, siyabonga Pepe. Bekuhle ukuba lawe kuhlelo lwethu lwabasakhulayo.
Siyabonga Mike.
Balaleli lapha bengixoxa lo Bhekumuzi Dean Pepe ongusakhulayo oke waba yi-junior town clerk gobulawayo. Masibani ngeziki ezayo olivalelisayo ngu-Mike Hobe lilale.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha i-Voice of America ese-Washington. Lisibamba kumakakase aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-13860, laku 15460 kilohertz. Lilakho njalo kusithola ebulenjini ku-internet kukheli ethi www.voandebele.com. Yesizwe uGibbs Dube we-Studio 7 esethulela eziphathelane lamasiko.
Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla sixoxa ngokuqakatheka kwenkosi. Sizwile-ke ukuthi inkosi-ke isizabekwa komthwakazi. Lapha-ke ngikhuluma ngoPrince Bulelani Lobhengula okukhanyazana ukuzabekwa ngomnyaka ozayo ukuthi abe yinguye phela usithatha-ke lokhu okwathiwa uKing Lobhengula. Ngilethanda ngoba ngilobaba umnqondo obazimagonya ukhona ngale-ke eLondon le yingcwethi kwezamasiko esintu. Siyakwamukela kuhlelo ubaba Magonya.
Ngiyabonga mfowakwaMthembu. Usuku luqunyiwe mfowakwaMthembu ngomhla ka-3 March kuqakatheke kakhulu ukuthi njengesizwe sohlanga sibe lenkosi, ngoba vele mdabuko wethu sidabuke ngenkosi, sidashulwa inkosi. Kuzima ukuthi siphile singelayo inkosi, ngoba yona ngokwayo inkosi ungumthunzi okwakuqala. Okwesibili, ilulimi lwethu njengesizwe sikamthwakazi. Okwesithathu, vele kuqakatheke kakhulu ukuthi inkosi ibe khona, ngoba mdabuko wethu silezinduna njengoba kunje nje lawe lapho uvela khona ulaye induna. Izinduna ngezenkosi, kodwa ngaphezu kwakho konke singabantu abalamasiko, singabantu abalemikhuba lemithetho eqakatheke kakhulu okungamelanga ukuthi sivumele ukuthi chabalale, ngoba ukuchabalala kwayo imikhuba yethu, amasiko ethu agoqela lolimi, yikho okudala ukuthi sicine sesidelelwa nje lakungohwayibheju. So-ke sibona kuqakatheke kakhulu ukuthi ithuba leli singalidlalisi njengesizwe sohlanga. Inkosi igcotshwe ibe khona, ilondoloze imbali yethu, silondoloze amasiko, silondoleze kuje lemikhuba yethu.
Sisiya phambilini, abantu bazawuthi hayi phela inkosi ngwazane ku-constitution yeZimbabwe, kumbe ngithi isekelo sombuso welizwe akukho. Pho-ke kulungiswa njani khonokho?
Umuntu ozamuzwe sitsho njalo ungumuntu ongayaziyo leyo constitution yeZimbabwe, ngoba i-constitution yeZimbabwe ekhona kwakathesi lobanje ijikile injalo, kayisilanduleli ukuthi singaba le nkosi. Iyasivumela ukuthi senze amasiko ethu ngendlela yethu, senze imibuthano yethu yosiko ngendlela yethu, senze sikubona kufanele ngamasiko ethu. Kanti-ke inkosi yiyona esimeleyo emasikweni ethu, akula muntu ozasimisa ukuthi sikwenze lokho, ngoba isona ngokwathi isiqu sombuso seZimbabwe siyasivumela ukuthi senze lokho.
Ubona zani-ke ingagcotshwa-ke inkosi, izawuyiphatha njani umsebenzi wayo? Izabuya ihlale koBulawayo, wena kubona ngani kuyahamba njani?
Okukhona ukuthi ayisimo okumele ukuthi ngilawule ngofokamthembo ukuthi inkosi izaphathwa njani, kodwa engikwaziyo ukuthi lawe ngilowami umlandu, lawe njengoba ulowakho umlandu, bubili bethu silomlandu ukuthi nisibone ukuthi ingonyama lapho ekhona ihlezi njani, ingonyama lapho ekhona idla njani, ingonyama lapho ekhona yembethe ilophahla. Akusomlandu wami ngedwa njengomagonya, kumbe sobabili njengoDube, umlandu wesizwe. Ngizakunika umzekeliso khonapha kunje, sila indlovukazi lapha, siyasebenza siyabhadala ama-taxes ethu, la yithi esigcina indlovukazi. Kunika umzekeliso wengonyama ebusa amabandla wonke jikelela inkosi uvele ithini. Ngangena ukhona kwaZulu nemlandu kaZulu, selikhona ithole izinyane yizigcotshwa mhlaka 3 March. Umlandu wami lawe, umlandu wethu sonke njengamahlaba ezulu, ukuthi inkosi yethu sibone ukuthi iphathekile ngendlela eqondileyo. Inkosi yethu iyahlonipheka ngendlela okumele ahlonipheke ngayo. Ayizukuhlonipheka inkosi xa ihamba njengosilambane, njengihamba njengumntu ambelala lapho evukaje. Umlandu wami lawe Mthembu, umlandu wamahlaba ezulu, umlandu kaZulu jikelele, ukuthi sibone ukuthi inkosi siyayinakekela.
Ye, hayi, siyakuzwa kakhulu baba Magonya, kodwa hayi, isikhathi sesiphelile baba. Ngicela nje ngamafitshane uphonge ukuthi uvalelise khonapho Zulu.
Ngiyabonga Mthembu, njalo ngiyavalelisa Mthwakazi omhle ngithi kini asihlanganeni kumcimbi ezabe siba khona ezandulela ukubekwa kwenkosi mhlaka 3 March. Kuningi okuzabe kusenzakala phakathi naphakathi lapha ekuzameni ukuthi kwenziwe amalungiselelo okuthi kuyogcotshwa inkosi. Wozani mahlaba ezulu, phakamani ngobuningi benu. Ngiyabonga.
Nathi siyabonga kakhulu-ke. Ngithathele ithuba ukuthi mbonge ubaba umqondo obanzima Magonya, ukhona ngale-ke eBhilitane, incwadi kwezamasiko esintu. Oliver lisemoyeni ngenjabulo, ngumthembo sithemba uGibbs Dube
lilaesiyabonga Gibbs ngesizo eziphathelane lokholo. Silonto ngamili Nkomo weStudio 7.
Sokuyisikhathi sohlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya. Silomfundisi uSenisibanda, ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabonga kakhulu, lami ngiyamukela abalaleli bethu namhlanje ntambama.
Usiphathele uphi umbhalo lamhlanje?
namhlanje bengicabanga ukuthi siyeni ku Isaiah chapter ka 40 verse ka 31. Umprofeti Isaiah lapha na ukhuluma ngokuthi kambe singathola njani amandla amasha. Ngoba impilo le siphilayo umuntu uhamba edinwa ngempilo. Ngabala lapha na iverse ethi yona kodwa abayithembayo inkosi bazazuza amandla amasha. Bazakuqonga ngamaphiko njengokhozi. Bagijime bangadinwa, bahambe bangapheli amandla. Impilo le siphilayo kathesi siphila impilo yokugijima isikhathi esiningi. Abantu baya begijima besiya emsebenzini, abanye begijima besiya emasimini. Nxa kuphela ukuhlakula kuyabuya ukuvuna. Nxa umuntu esemsebenzini ziningi izinto eziba khona. Ngiyananzelele ngesikhathi nxa siya ngaphetsheya yabona ekuseni abantu begijima besiya ezitimeleni kugele bengiyaphelana abangena emthoveni. Ngakho-ke siphile empilweni edinisayo. Ikanti asidiniswa yimisebenzi kuphela kodwa sidiniswa yizinto ezidinisa iy'ngqondo zethu. Hayi, kakhulu abantu bangena phakathi kwenkinga empilweni kwezinye isikhathi engxenye ngabantwana abakuhluphayo kumbe kusemulini okule duko kumbe akula mali ngikhaya kumbe imikhuhlane ekhona kumbe ikufa. Konke lokhu kuletha ukuthi umuntu aze edangala njalo elokudinwa abalakho. Ngakho isikhathi esiningi abantu abananzeleli ukuthi uNkulunkulu uyabe efuna ukuthi akuqinise akuphe amandla amatsha. Engathi khona akuvuselele amandla akho ukwanisa ukuthi ukholise impilo ngendlela entsha. Ngakho nxa sibala leyani ivesi engizele ukuyibala u-Isaiah uthi yena labo abathemba kuNkulunkulu yibo abathola indlela yokuthi uNkulunkulu abaqinisa abanike amandla amatsha kubavuselela amandla abo. Kodwa kubeka umlayo owodwa. Umlayo lo ngokuthi kumele umuntu akwanise ukuma amelele uNkulunkulu. Ngakho lokhu kungani kuyabe kuyinto eziphikisayo ukuthi thina sifuna umuntu aphumule, ikanti nxa ulapha emhlabeni wangane uyaphumula abantu bathi awusoze uthole lutho. Ngiyakhumbula kulo mzekeliso ka-Elisha wayesentabeni efuna ukuze uNkulunkulu ekhulumisana naye. Kwabuya izivunguzane, kwabuya izinto eziningi-ningi kodwa akazange amuzwe uNkulunkulu. Kodwa kwathi sekule sikhathi sokuthule wathi zwi, yikho lapho azwa khona iphimbo likaNkulunkulu, uNkulunkulu ekhulumisana naye ngelizwi elizwakalayo okungalamsindo khona. Ngakho uNkulunkulu yabe kukhangelela ukuthi sime. Sikhathi ezingikhuluma kanje abantu beZimbabwe badidizela bakwazi ukuthi manje ikusasa yethu injani. Kathi uNkulunkulu uthi sine simlalele ngoba yena uyayazi into afuna ukuyenza. Isikhathi esiningi abantu babona ngani ukugijima yikho ukufika. Ngakho abantu bagijima ngesiqubu endaweni eziningi. Umuntu agijime ephaphatheke indawo yonke kodwa uNkulunkulu uthi yena kumele sime. Kuqakathekile kakhulu ukuthi simvumele ukuthi abe nguye osikhokhelayo, abe nguye osisa lapho okulamadlelo aluhlaza khona.
Kuyiphethe mfundisi.
Ngiyathandaza kakhulu, ngithandazela abalaleli bethu namhlanje ukuba inkosi ingumalusi wethu. Isisa emadlelweni aluhlaza, isisa emanzini amahle athulileyo ukuze umphefumulo wethu ube yiwo ovuselelekayo. Ngiyathanda ngegama likaJesu ukuba umphefumulo wakho uvuseleleke, uthole amandla amatsha, uthole ukuvuseleleka, ube nguloyo lentokozo njalo uthole ukukhuthazeka namhlanje ngegama likaJesu. Amen.
Amen mfundisi. Sibe sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo.
Ibonge kakhulu labalaleli balaleka kahle hlangane nevikeli
lami. Lolobe kuluhlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya. Silo mfundisi usenisibanda olivalelisayo ngontungamili Nkomo.
Siyabonga ntungamili. Singakehlukane ngesikhangele bezikhokhela. Iyaqhubeka ingxoxo mpikiswano ngokuxotshwa kwaye ngumsekeli kamongameli uMnumzana Emmerson Mnangagwa kanye labanye ababhekane lenyathelo elifanayo. Sizwe ukuthi kuhlelo lokubhalisela ukuvota luqhubeka njani eBinga. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.